Dale. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 17 kuNcwabakazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
uMamu Thabisa Khumalo noSenator Zwelithini beqoqile ukuthi bahlangane nabantu endaweni yeChabalala, kodwa ke sibona ukuthi amapholisa vele okwabo yikuzama ukuthi bephazamise inhlelo zethu sebebothiwe.
Amapholisa kobulawayo wona atshone enyakazela kuleli dolobho abophe amalunga e-MDC agoqela umgcinisihlalo waleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo.
Kambe i-$30 impahla eyadilizwayo singazihambisa umuntu ejele okweminyaka emibili, so kuyatshengisela ukuthi bebevele bemdinga.
Abaningi basola isigwebo sokupika okweminyaka emibili esetheswe induna uFelix Nhlanhla yamangwendiweni besithi silokwenza lezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo ona atshone enyakazela kuleli dolobho namuhla abophe amalunga e-MDC agoqela umgcinisihlalo waleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo loSenator Tshepiso Mpofu. UMakhumalo labanye bakhe babotshelwe elokitshini leChabalala lapho ababikwa bebechasisela abasekeli babo loZulu ngokutshengisela kwe-MDC kobulawayo ngomvulo. Ukubotshwa kwabantu laba kuza ngemva kokubotshwa kwamanye njalo amalunga e-MDC eHarare izolo ngesikhathi elungiselela ukutshengisela. Sixoxele sikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza wachasisa ngokubotshwa kukaMakhumalo labanye bakhe namuhla.
U-Honorable Thabita bebehambe khona ngale ukuthi baphendule imibuzo yabantu, ngoba phela abantu bafuna bakwazi ukuthi ngomvulo bazatshengisela njani. So abantu laba kumele sibaphendule imibuzo yabo ukuthi utshengisele okwangemandla njani kuyabe kulokuthula. Abantu babuza futhi ukuthi kufunakalani, kuzabe kutshengiselwa okwesikhathi eside okunganani, abantu abamele babuye khona ngale ngabantu abanjani. Yonke imibuzo leyo kumele iphendule abantu sikhangelene mathupha. Bekungenelisi njalo akwenelisi ukuthi abantu bonke laba abafuna ukuthi bephendule sibaphendule emafoni. So nginanzelela ukuthi uMamu Thabita Khumalo loSenator Zwelithini bebeqoqile ukuthi bahlangane nabantu endaweni yeChabalala, kodwa ke sibona ukuthi amapholisa vele okwabo yikuzama ukuthi bephazamise inhlelo zethu sebebotshiwe, and so kunzima kithi ukuthi nawo siqoqe njani abantu kuleso sigaba.
Athini wona amapholisa nxa likhulumisana lawo?
Kabafuni kukhuluma, bathi khona mina ngihambe e-Rose Camp ngiyokuza be-publicity office. Abe-Rose Camp ngomgcibelo ngifowethu babevalile vele, akula mpholisa ozanika. So kwami naw ngikuzama ukuthi ngithole lokho engunika khona ngisebenzisa abanye bethu abebandla abangabe belo lwazi.
Sizwa kuthiwa wona amapholisa atshone enyakazela edolobheni, yebo kunjalo?
Iqiniso lelo mfowethu, ngathi e-ofisini yethu bafikile singabanxusanga amapholisa, azange sicele amapholisa njalo azange sikhulume thina ukuthi umsebenzi wethu uyabulodlakela, ngithandisa usebenzisi balelo ukuthi hli. Azange sibatshele ukuthi thina sizasiyenza into ezilodli phakathi, nakodwa sibabone sebegcwele e-ofisini yethu ngaphandle kwe-ofisi yethu singabanxusanga. Bekule helicopter gunship ebibhoda lapha edolobheni, ngazi ukuthi bacabanga ukuthi encethi nasesiyempini yini, thina vele asikho kuleyo nhlelo empi. Bekulamasotsha izolo njalo ade bhoda efike endaweni zempophoma.
UMnumzana Swithani Chirodza yisikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa kobulawayo. sixoxela ekhona le kobulawayo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi yena ubengadobhi ucingo. UZulu secothoze ukubotshwa kwenduna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esithi uhulumende uyamhlukuluza nje. Uxolo sihlobo zami, imayikhi yami ibisivalile lapha. UZulu secothoze ukubotshwa kwenduna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esithi uhulumende uyamhlukuluza ngoba ehlezi esola umbuso wezanu PF. Undiweni ufunyanwe elecala lokubhidliza impahla yomnikazi njalo wagwetshelwa ukupika okweminyaka emibili izolo. Umantshi umkhiphele inyanga eziyisithupha wathi usezapika okomnyaka owodwa olengxenye. Abanye abasolwa ekade bebhekane lecala linye londiweni bona baphiwe isigwebo sokwenza i-community service. Inkundla ekhangelane lokuvuselelwa kwamasiko lobukhosi bamaNdebele e-Royal Crown Council layo yethule umbiko namhla ichothoza ukuvalelwa kukandiweni. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
UNdiweni kazange ediliva lokho okuthiwa ekudilivile njengoNdiweni. Wakwenza njenge-institution eyinduna, bahlala phansi lesigaba lama-advisors yakhe babuya le-judgment ukuthi lokhu kumele kwenziwe, isigaba savumelana bayakwenza. So enenkinga lakho mina, kanti kwenziwa kuyini ukuthi lowo owayephanjaniselwe kumbe owayebona ukuthi induna ifake isigwebo esingalunganga, indaba engayenzanga iyaphile kulokuthi kube yi-criminal case. Because kululazisa institution yobuduna. So ezinye induna futhi ezizaba lamacala njalo zizaqasa ukuzibuza ukuthi kanti nanganika isigwebo izabothwa njani. Kanti indaba magistrate benika izigwebo zokuthi abantu bamele bevithwe, amapolisi ehambe ediliza lezo zindlu zabantu kumbe belahlela impahla phandle, kodwa sikaze sibone imagistrate ebothwa kuthiwa inike i-judgment e-wrong.
Bakhona abathi ukuvalelwa kukandiweni kulokwenza lezo mbusazwe, ungabe ukubona ngaleyo ndlela lawe?
Kusegcekeni ukuthi indaba le ayisiyo yokuthi kwenzeni uNdiweni, but sekusiba indaba yezombusazwe because uzananzela ukuthi abanye bonke laba abayi-22 akade sekuyesolabo licala banika i-community service. So yindaba yena enganikwanga la i-community service kumbe wafayinwa yena wasenikwa i-community service. Singakhangela ukuthi sale ekhulunywa ngayo ukuthi badiliza uthango lani isibala imali engange-300 bond, $30. Kambe i-$30 impahla eyadilizwayo singazihambisa umuntu ejele okweminyaka emibili. So kuyatshengisela ukuthi bebevele bemdinga.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umsakazo weRadio Bukalanga uthi uphakathi kokuziqoqa lokudinga yonke imitshina edingakalayo ukuze uqalise ukusakaza eZimbabwe yiloba nini nxa uthe waphiwa ilayisensi. Okwamanje lumsakazo utholakala ebulenjini be-intanethi kuphela njalo usakaza ngesikhalanga ngenjongo yokuphakamisa lolu limi. Sixoxele umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kulumsakazo umnumzana Sibanjana Junior.
Sicela kakhulu losizo kuhulumende, sicela labanye abangabe befuna ukufaka isandla ukwenza ukuthi iRed Okalanga siyifake ibe le license. Isiregistriwe, siyikhampani eregistriweyo esiphethe le certificate, siqale sayiregister as a trustee, sazoyiregister as a company. So sesilinde nje ukuthi sithole ilayisensi esuka kugovernment waseZimbabwe besivumele lathi sibe khona enkundleni zokusakaza. Abalezandla abafuna ukusisiza bengangithinta kule number +27 60386 2920. Bezothinta omunye engihambisana naye ezisebenza naye uDefault Bango ophesheya England ku +44 78 65 67 99 77.
Ukusakaza ngesikhalanga sibanda, ungathi kuyaliphathisa yini ukuvuselela lokuphakamisa lolulimi?
Ungabheka ensukwini zanamhlanje noma ukhona phe South Africa, ngihlangana lo muntu uyangithola ngikhuluma isikhalanga. Noma manje namhlanje mangikhuluma isindebele, mbone ngani ngilahlekile kakhulu. Kodwa ke kungenxa yomsakazo engikiyo, ngiyakhuluma isindebele, ngiyakhuluma zonke indimi ukwenzela ukuthi wonke umuntu azwe ukuthi sihlanganisani, ngoba ziningi izinto esizenzile elimini lesikhalanga. Sile midlalo ebizwa kuthiwa kuntunu wabangale, obizwa kuthiwa kwataka vamitunu. Miningi imidlalo esesiyenzile kuma dramas esikhalanga, kodwa esemsakazweni kuzoba lamanye esiwashutayo abonakala kubo mabona kude, afana labo Jokochoko labo Bhuquza. Izinto esizenzayo ku Radio Bukalanga zonke zena lezo. Ngithi ngivalelise ngolimi lwakithi, ngithi kwakule the big inkono ehumba, the king of the jungle, the general evergreen msana singakukule msana kalamila muhamu ekazeneka duzwane sikalala goma lumela kafuna maine mbeleko msana kakulezani samahama kukubabe ndithi bye bye.
Umnumzana Sibanjana Junior ngumqoqo wenhlelo zomsakazo weRadio Bukalanga, sixoxelaye eseJohannesburg. Ngeviki edluleyo bebele fundraising khona le eJohannesburg wele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe.
Kweze maphandleni namuhla, omama abazithweleyo abalindela ekliniki yesitezi eGwanda bahamba umango omude besiyadinga amanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi kuminyaka emibili edluleyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Udubo lwamanzi ekliniki yesitezi luqale ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuna kwezulu eliningi okwadala ukuthi injini edonsa amanzi icwile phakathi komfula ife. Umnumzana Khemisi Ziba ube ngumanjinela obekhangela le njini.
Udubo lwamanzi lapha neklinikhi kwaqalisa ngocyclone. Basuka umfula wagcwala kakhulu waze wabhoda izindlu ezile njini zasinka. So lapho kwaqaliseka khona udubo lwamanzi. Sayibisa lapha eGwanda bayihambisa koBulawayo, bathi ayisalungiseki, ifuna imali eningi.
Kusukela lapho kuze kube lalamhlanje, omama bahamba besiyalindela ekliniki yesitezi kumele bahambe lamanzi abo kumbe bazimisele ukuhlala besiyawakha emfuleni. Unkosikazi Sovia Sibanda, lilunga lekomiti ekliniki yesitezi, uthi impahla zale kliniki zigeziselwe emfuleni lapho izakhamizi ezinatha khona okulakho ukudala imikhuhlane esihudo.
Amalineni servers ayewatshwa emfuleni, hayi abantu babesebenathi ingcekeza yodwa. Idaria ke siyithini ngensuku zalamhlasho, ukubonakala umuntu ezithwele iqansa lenkonxa ehamba ekhilikithele emagodini angani ungaze kwenzakala okunye. Phela umuntu uyabeletha at any time, angabelethele egangeni khona le. Kuyayangisa ilizwe linje, thina sesithi sibili sesazuza ukuzivusa kodwa sibuye sihluphe kokudlula. Hayi.
Unkosikazi Progress Funder uthi izakhamizi bezisizakala lazo ngesikhathi kule njini edonsa amanzi emfuleni ngoba bezisenelisa ukunatha amanzi ahlanzekileyo, kodwa kwamanzi sekumele banathe ndawone lezifuyo zabo.
Khathesi ungaze uhambe, kumele uhambe usuka endaweni yakho uthwele amanzi, ngoba ungekele ukuthwala amanzi ungaze uphiwe iphilisi, awusoze ulinathe uzaze uyelinathela ekhaya. Nxa kuyikuthi utshala ikhanda lingakubulala endleleni lokuthwele iphilisi esikhwameni. okukhona okunye ukuthi lapho esivele sinatha khona labe kuvele kunathwa khona even abe clinic even thina ukuthi kunathi inkomo kunathi donki yonke into yanatha khona but amanzi lana depontshwa injini abe ngani ngamanzi asefu
izakhamizi zesitezi zincedisana lenhlanganiso yabomama Women Development Association of Zimbabwe Waters ngeviki edluleyo zihambe zafika ekhansilini yeGwanda ukuze ziyokuzwa ngodubo lwenjini yabo. Unkosikazi Santa Ncube ngomunye walabo abangene umhlangano leziphathamandla zekhansili ezemaphandleni.
Basike ukuthi umumo welizwe njengoba libona umumo welizwe unje asikwazi mbe kuzalunga. Anto yabona into zakhona azibalance. So asikwazi basithembisile bathi end of the month injini leyo bazayibe sebeyithengile.
Umqondisi weWaters unkosikazi Juliet Ntuwane uthi inhlanganiso yabo yancedisa ukufundisa omama ngamalungelo abo ukuze bathathe amanyathelo lapho bencindezelwa.
Ezintweni ezinjengokuthi bayabona ukuthi kule zinto ezingahambi kuhle kababhale izincwadi bahambe bayelanda umuntu bayithola impendulo directly from umuntu onguye oconcerned kulokuthi bahlale ekhaya belokhu bemangela ukuthi kuzalunga nini. Ezizinto azilungi ngoba engxenye abakhulu abasehofisini babe bengazi or babe besazi bethatha advantage ukuthi abantu emakhaya abakwazi.
UZulu kulethi isabelo sebhekane lodubo lokusilelwa kwamanzi kulandela ukungani okuhle kwezulu nakene osekudala ukuthi iningi lihambe imango emide ukuyawadinga. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseWilonke ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Sibonge ijahe elidala uAlbert Ncube ngokusethulela ezemaphandleni. Singene kuhlelo lweza besifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Barbara Thanyaniwa, umkhokheli wogatsha lwabesifazana kubandla leMDC. Sixoxelaye ngaphambilini wokutshengisela kwaleli bandla. Uqala ngokusichazisela ngenyathelo elithethwe lugatsha lwabesifazana.
Sina njengabomama khangela udaba lamagedi. Nga siza qeda amahola alithumi lasikhombisa singela magesi kuthi ukuthi sokumele umama ayedinga inkuni iparafini kumbe igasi ukuthi athekele abantwana ukuthi balale bethile. Sokumele umama adinga amalahle ukuayina impahla zemuli. Nxa sisenda isikhathi esiningi singela manzi umama nguye futhi odubekayo ngiyohamba esidoraneni noba kusedorobheni sithole omama beceda isikhathi esiningi esezibhoraneni okubisela ngemuva intuthuko yama-families. Sicina singasayenzi lutho njengabomama ngenxa yokuthi isikhathi sethu siyadliwa ngokuthi siyedinga izinto ezimele ziprovide nguhulumende izinto ezingama-rights ethu. Singakhangela izschool fees kazisabambeki abantwana kabasayi ezikolo omama labo babo abasebenzayo abahodi ngenxa esehlulekile ukuthenga ama-basic imuli yiyesafayo umama nguyoba le-stress esiningi. Sikhangela futhi indaba yama-sanitary way kumbe esithi ngama-pads umama nguyomele abona ukuthi khona amantombazana abantwana abangamankazana balabaphezi so ama-pezi akhona kabambeki angeke ngiyethenga ama-pezi endlini kungelampuphu. At the end of the day i-health kumbe engathi impilakahle yabantu bangomama namantombazana icina ingasekho right isi-compromise.
Kwaye kwaba lokutshengisela kwakuqala okwe-ZCTU abanye abesifazana bathi badlwengulwa abanye njalo bahlukuluzeka.
Singakhange umuntu esiyazise ama-lawyers awe-human rights amadokotela aku-stand by la mapolisa wona nawo abe khona asikhiphe nini mentality yokuthi amapolisa azositshaya. Amapolisa amele asigcine and kumele sibayenze basigcine sibafose basigcine ngoba yiwumsebenzi wawo umsebenzi wabo sowokutshaya abantu.
Manje ngemva kokutshengisela lokhu-ke ubona ingani uhulumende ngalalela izikhalazo zenu impilo yabesifazana labanye izabangcono limbona nje vele elalela isikhalazo se
uzalalela ngoba kathesi ungakhangela sebezama imizamo eminingi kakhulu ukuthi basivalele ukuthi sikhanga sebezame konke ipropaganda amanga konke ukuthi singatshengisile ngoba bayakwazi ukuthi khona i-demonstration i-powerful i-demonstration le siyenzayo sifuna ukuthi sifose uhulumende ukuthi ahlale phansi nomongameli wethu advocate Nelson Chamisa sibe nale sithi transitional government not i-government of national unity njengakuqala leyani sifuna ukuthi kube le transitional government ezagoqela bonke abantu ama-stakeholders wonke abantu babe lombono ngoba ilizwe leli kasibe lezani kuphela ilizwe leli ngelomuntu wonke so umuntu wonke kumele aparticipate ekutheni ilizwe leli lihambe kuhle ungakhangela ugwalo lwethu okuthiwa i-reload singakhangela u-step number one wethu sathi sifuna ukufaka i-pressure esithi political ye-diplomatic pressure ukuthi khona uhulumende lo avume ukuhlala phansi siyenze i-genuine dialogue not i-dialogue le epolad esiyibona leyi ekuthiwa khona iyabizwa ngumnankagwa yena umnankagwa wakhona kunguye owehlulekayo kunguye ofeyilayo kunguye osenza sidubeke ungathi wena kunguye osubulala ilizwe nguwe futhi osufuna ukubiza abantu ukuthi bazohlala phansi thina sifuna i-arrangement okuzabuya khona umuntu o-neutral ithi abafundisi ithi abantu abavela phandle bezosihlalisa phansi sonke ama-political parties are concerned ama-stakeholders are concerned not ukuthi khona sitshele okokuyenza umnankagwa si-appointele ucommissioner kumbe u-chairperson ngomnankagwa yena umnankagwa wangukhona kunguye umuntu oyehlulekayo
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Barbara Chanyanyiwa umkhokheli wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC sixoxelaye eseHarare ibandla leli lisaqoqa ukutshengisela asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba
Lingali tshona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ishmael Dlamini ongomunye abeZimbabwe asebehlala eKenya asebele minyaka edlula engamachumi ayisithupha 60 years behlala eKenya Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yeah.
Ya, ungasitshela ukuthi ufike njani khona ngapho eKenya?
Hayi, sina sasiza kudala nje singabantu benkonzo.
Lali hamba lisiya khonza khona ngapho kwase kuhamba njani?
Abasuka elizweni leRhodesia, iZimbabwe ingakakhululeki ngama something 50s. Abazali sikube bazongena e-East Africa lapha kuyukuthi bavelela ezansi kwe-Africa khona le-Rhodesia basenza namazwe bayeZambia Tanzania bazofika eKenya ngama-60s 61 thina abanye sasibancane abaningi bethu babebengekazalwa abaningi bazalelwa khonapha i-generation leyo yiyo lesibhede ikhulumisana nehulumende yeKenya ukusukela isikhathi sikaJomo Kenyatta kufikela isikhathi sikaoma President Moi ukufikela isikhathi sikaKibaki namhlanje silo huru yiyo ukuhlala kwethu sikhulumisana labo sibatshengisela la ngokuhlupheka kwethu ngokuhlala kwethu siyazana sibe zingane ezifanele ukuthi ngayezi esikolweni singabantu aseza ngenkonzo kakhulukazi abazali bethu ngebenza ngeze kankulunkulu baba ngabantu abashumayeza evangeli yikho-ke etshumayeleni ivangeli labo kwahlala kwafikela ukuthi usapho selukhula kodwa-ke bengabantu abaye bengama-missionaries njalo bengabantu abaphila ngemisebenzi yezandla zabo babengabhalwanga ngabelungwakhe
lihlala njani langena emphakathini wakhona ngapho eKing
ezindaweni ezitshiyenetshiyeneyo njengamathawuni akhona kodwa kakhulukazi isenairobi kuliyakungamathawuni okukhona lapho esihlezi
khona khona kuhamba njani ukuthi kuze kufike sonesi sikhathi lisenelisa ukukhuluma ulimi lwangekhaya lina selihlale iminyaka kangako khona ngapho
ulimi kimi azange sise salulahla ngoba abazali besaseli bekhuluma uhlobo lwabo sizelwe kuluma uhlobo lwabazali lathi sakhula silukhuluma ngekhaya kwaze kwafikela isikhathi sokuthi lathi siyakha imizi azange siluyekele siyale silukhuluma kuphela kufikela labantwana asibazeleyo thina ngazazalwa namhlanje umntwana uzala lokhe simkhulumisa ngohlobo olwakibo olwenzelo yabobaba wethu
abakho yini abathathekayo bagcina sebesenda khona ngapho kumbe bethatha khona ngapho okokuthi sebelabantwana abakwazindimi zombili
Siyabonga kakhulu uma behlangana bona lezikolo lapha abafunda khona bayasikhuluma sibili ulimi lwesiKenya kakhulukazi yazi isiSwahili i-national language ekhulunywa ngumuntu wonke
manje libona ungani sizafika yini esinye isikhathi elizaphindela ekhaya
Hayi angiboni ukuthi kulokuthi kulokuvethusha abantu bephindele kuyahlala ekhaya ngaphandle kokuthi ungasingathola izincwadi zokuvakasha ukuthi siyebona lapho kwavela khona ubaba wethu nabobaba mkhulu wethu
Solokho wafika khonapho eKenya ngama-60s awuzange kuye fika futhi ekhaya
Asikafiki ngenxa yamadokumenti okutravela njengoba nalokho esikhala ukuthi siphiwe izincwadi
Hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu ungavalelisa abalaleli
Hayi balaleli mina ngiyabonga eka futhi khona lapho kuvela khona abazali bami konke bezabili umama lobaba umama umamkhulu ikoke ngiyathokoza kakhulu ukuhlangana lomuntu ophethe akwamazwe okhuluma ngohlobo lwayo ukuthi kulabantu abasendaweni ethize sifakelele imithandazo ngali le ndlela zokulwisa lokukhuluma labantu abafaneleyo abangama rights ekumele bathi siye ngabantu esibonakalayo emhlabeni singathokoza ngakho kakhulu njengoba nalizwile nje lali kumedenini ukuthi sisize siphumelele ukuphatha izincwadi lezo ngiyabonga kakhulu
hayi lathi sibongile hayi siyakufisela inhlanhla
hayi ngiyabonga kakhulu mkhulu wami
lo-ke bekungumnumzana Ishmael Dlamini isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami nguChris Gande lilani
Siyabonga ke jahili dala Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaka Premier Soccer League okuyimidlalo edlalwe lamhlanje. Chapungu 2, Black Rhinos 1, Manika Diamonds 2, Harare City 1, Chicken Inn 1, Yada FC 1, Blawayo Chiefs 2, Hotel 1, 2. Mpintsha ehamba lentokazi yakhe uBabes singa kehlukanike sikhangele ebezihamba phambili Amapolisa namhlabo phe umgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo labanye. Kwanele olivalelisayo nguntungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.